ezinye izisebenzi ezikhulume nomsakazo weStudio 7 kanye nabameli bazo abakunhlanganiso ezitshiyeneyo bathi okwamanje bathole ama-allowances abawahlawulwa ngedola lasemelika ukuthi iholo ngokwalo abalibhadalwa ngemali yakuleli iZimbabwe Gold kumbe iZip alikangeni emabhanga kulapho njalo abathi ngokubili i-allowance leholo abakakuholi bathi uhulumende ukhanya usesehluleka ukubadolisa imfanelo zabo nanku usezo waphungula isilinganiso samafutha ezimota anikwa ezinye izisebenzi njalo wamisa inhlelo athi zichaphaza imali umnumzana Mlungisi Chuma olipolisa ngomunye wabakala ngokuthi abakaholi
inyangale sithule nzima thina njengamasivisizini abasebenzisibhanki le-First Capital ngokunazimali ezingenile sizame sazame ukuchecka ibhalansi sigcine sezingena ezikweleti ezongama-minus 100 something week.
Umongikazi unkosikazi Nompilo Dube ukusimo esifanayo
sesilezi yonke esimele liphe waphonga ube ama-US izigasikalibona size sabuza amanye amabhenki okwesitwathi bayithola thina sebayithola sazi ukuthi igovernment ithini kodwana sizwa ama-rumors ukuthi igovernment kayinikanga amanye amabhalansi engane i-Barclays.
Uye njalo ukhala ngodaba lunye unkosikazi Lipthini Mabhena yena ongumbalisi
njengababalisi namhla sivukele khonapha ebhenki sithi sizodinga imali kodwa isimange ukuthi sitshela ukuthiwa izimali zethu kazingenanga kasikholanga asikwazi ukuthi kuhamba njani sokuphinda sibe simangaliswa loyo yukuthi abe-health lamapholisa lamasosha abatholanga labo especially laba abaholela amabhenki wena lawa wethu akahulumende ngoba nxa kuzathi kuyikhefu enkulu kangake kadisemba ekhisa umusa izimali zithe ziqalisa ukuthwala zisangene kazisekho ziyashota.
Abenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende abagoqela iZimbabwe Teachers Association, Zimbabwe Nurses Association le-Amalgamated Rural Teachers Union okufakazile ukuthi ngempela izisebenzi abeyatholi imali zazo ngemfanelo kulinyanga. Umnumzana Themba kuye Moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni enye-R2.
Namhla ababalisi abaningi balibonile ukuthi uhulumende we-Second Republic kalandaba labo umuntu avuke katibhaza asuke emakhaya tete siyafika ebhenki athole ukuthi kakulamali la manje ngikhuluma nje kathesi sinje ababalisi abanilokhe bengatholi izimali zabo.
Esinye isisebenzi sikahulumende esikhangelane nokuholisa izisebenzi sitshelele umsakazo wokuthi udubo olungabe lubangele ukuphuza kweholo imitshina yamabhanga behlulekile ukukhuluma lo mphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Thulayi Moyo. Ukuphuza kweholo lezisebenzi kuza ngemva kokuba uhulumende ehlise isilinganiso samafutha ezimota awapha ezinye izisebenzi zakhe futhi wamisa imihlangano eqhutshelwa phandle kwelizwe. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe kunyanga yezimbalwa ezidlileyo lehlisa isisindo sezipho kuyisilinganiso sama-43% ekhulwini 43% okubangele ukuthi iholo lezisebenzi ligugudeke mhlaka 13 wayenale nyanga uhulumende walobela ingatsha zakhe incwadi ezazisa ngodubo lwemali abhekane lalo. Izisebenzi kahulumende ezinye zihola imali efika amadola angamakhulu amathathu $300 kuthi enye yayo engamakhulu amabili amadola $200 ibhadalwa ngezi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.